eNdebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai.
Ububotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide.
Ibandla le-MTC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo unkosazana Tendai Masotsha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutsehiwa.
Abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo.
Kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo, abathathu bengabakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesindo samakilograms ayisithupha elichatshangelwa ukuthi lingabiza imali engange $366,000. Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MTC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu, uthi uRushwaya uthandana lomqondisi wabatshutshisi umnumzana Kumbirai Hotsi. Imbiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ithi uRushwaya ubehamba lesiphathamandla sehofisi kamongameli Mnangagwa aze abotshwe. Amapolisa abophe uRushwaya emini izolo ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina eRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare esiya eDubai, lapho anakanelwa ukuthi ubesiyathengisa khona leli golide. uRushwaya ubikwa ubefihle leli golide esikhwameni. UZulu uthi ukubotshwa kwakhe kuveza sobala ukuthi inotho yelizwe ihuquluzwa ngabantu abasezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Rushwaya wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezenguqu izifa, lapho asuka khona esetheswa icala lokungethembeki. Uhulumende uhleze ekhala ukuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma elizweni lamatshe aligugu besiyathengisa kwamanye amazwe ngaphandle komthetho njalo bengabhadalanga imithelo. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uveze ngenyanga edluleyo ukuthi ngesizathu lesi ilizwe lilahlekelwa imali engangekhulu lezigidi i-$100 million ngenyanga. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ububotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa. Kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abalezihlalo ezinkulu. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide, kanti bathethe intanga bayifaka legundwane, kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khonalokhu kudale seba, kudale sebe labantu beZimbabwe, kudale bulala ilizwe leZimbabwe. Kodwa ke kumele kwazakala ukuthi asiye yedwa, banengi abenza njengaye. Kumele kuvalwe ngci yonke indawo, abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye, abadla lapho abangafanelanga badle khona.
Uhulumende Ncube uhleze ekhala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle. Singathi lokhu ukufakaza lokho yini?
kuyibufakazi bakhona lokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i6kg ebantwini abezwa nje ukuthi i6kg yegolide bangacabanga ukuthi into encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge 32 grams i-ounce iyabidlula $1,000 ngakho ke khumbula ukuthi 6kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamond lakho konke okunye okuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye abaphuma labo 50kg yabo 100kg yabo 1000kg kusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti aso uhulumende weZimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezisitsho ukuthi abantu baye baphezulu ngale bethatha amatshali igugu afanele anothise abantu beZimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
abasekela ibandla lezanu-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana le nkohlakalo ungathini ngalokho
hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe yibo yilabo abalamandla epolitiki abayibabona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi aboshwe umuntu owenza ubugebengu obunjengobakhe kodwa kusekuncane kakhulu nxa kuboshwe umuntu yedwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho abangafanelanga badle khona singeke size sitshaya izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sitshaya amakhwelo hhayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumente uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokhu akwenzileyo lokho kuncane kakhulu
umnumzana efidlela ncube ucubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo abathathu bengakobulawayo ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wababhubhileyo ngowemanicaland loyedwa owemasingo asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu kwaqhamuka leli gcikwane elizweni sebezinkulungwane ezimbili lamachumi amane lambili 242
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulesi sikhathi abantu abedlula izinkulungwane eziyishiyagalombili namakhulu amabili namachumi ayisikhombisa 8276 sebebanjwe ngalumkhuhlane elizweni. Sixoxa njalo labatsha ngodaba lokhe lokudinga umongameli omutsha kwele Melika olwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 3 November. Zulukandaba lingakhuthwa luhlelo lwabatsha lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa mgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mtsheiwa. Ngeviki edluleyo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano wedale le-National Council kade kukhangelelwe ukwethulwa isinqumo ngodaba lolu kodwa isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swither Njirodza utshele iStudio 7 ukuthi kwakhethwa iqula elivela eHarare elizaya kobulawayo ukuyaxazulula lolu daba.
I-National Council ifake isinqumo esokuthi kube labantu abathathu abahloniphekayo abantu abalezikhundla enhlanganisweni izikhundla eziphezulu ukuthi babuye kobulawayo bezocubungula indaba kaNkosazana Luba Masocha sikhayela ukuthi abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo njengoba okwamanje bengenelisi ukuthi bebekhona kobulawayo isikhayela ukuthi laba bantu baza thatha ubufakazi obungabe kuthola unkosazana masotsha elecala kumbe kube lobufakazi obuzathola njalo unkosazana masotsha ehlambulukile engumuntu omsulwa.
Yena nxa ezivikela unkosazana masotsha uthi kuyini okwenzakalayo?
Hayi, kwakathesi ukuthi umasotsha uthini, thina sikezwa kobulawayo njalo asiselalo ilungelo elokuthi sikucubungule okwamanje ngoba amandla asenikwe i-National Council, ngoba phela umamasotsha umuntu ku-National Council. Okwakathesi ibulawayo laye imelele ukuthi izwe ukuthi indaba izahamba kanjani.
Umnumzana Swithan Chirowotwa isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ekhonale kobulawayo. Ibandla leZanu PF belilomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ayekethise izijeziso zenotho ngesikhathi amazwe la lawo ebhekane lendubo zawo. Elemelika liphakathi okulungiselela ukhetho kumalanga amalutshwana kuthi izwekazi le-Europe liphakathi kokulwisana logubhano lwe-coronavirus olukhanya soluvuke ubhova. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi umkhankaso wabo uphumelele sibili.
Into esingeke sathi siyayifaka i-measurement, kodwa yinto yokuthi khona amazwi ethu kazwakale. Ngiyathaba ngoba amazwi ethu asekhitshwa langalabo abangasibo balapha eZimbabwe. Sibonile amazwi amaningi, especially awe-SADC, sibonile omongameli bamazwe athize bonke bekhuluma mayelana ngodaba lwama-sanctions kule Zimbabwe, even lamanye amazwe bonke besithi ayi phansi lawo alimaza. So khonoko ukutshengisela ubana ukukhala kwethu sokuzwakala, nangu sokuzwakele ku-SADC, sokuzwakele ku-African Union, sokuzwakelela ku-UN ngonangwayo sibili sokuzwakele. So kusho ukuthi kuna ngibona ngathi ilanga leli lilanga libe lempumela enhle kakhulu, ngoba ukukhala kwethu sokuzwakala phose amazwe wonke. So yinto ke ezasincedisileyana ubana laba abafaka ama-sanctions America nabo EU babondathi abantu abaningi sebekhala ngokuthi kona akususwe lezi jeziso kuyela kithi Zimbabwe khona la lisekwanisa ukukhula.
Labo abathi uhulumende kumele aguqule indlela abusa ngayo ukuze izijeziso lezi ama-sanctions asuswe, uthini wena ngawo?
Udaba lama-sanction abantu kumele balunanzelele ukubana asodaba lokuthi mhlawumbe uhulumende ubusa njani ubewenze njani, ludaba nje lomhlaba kakhulu kakhulu. Kathesi njengoba sikhuluma kanje, akhona amazwe amaningi sibili abayenza phuze sithi okulobayo okudlula lokho thina singabe ukuthi singabe sikwenza. Zikhona indawo lapho kubulawana khona mgceke, zikhona indawo lapho kuhlukuluzana khona mgceke, kodwa zonke indawo lezi azikho kuma-sanction. So yinto kumele umuntu wonke nxa ekhangele akukhangele koloka kumuntu ngabe kuthi akuya kuma-sanction okuthi hhayi kulokubulawana kumbe kulokuhlukuluzana kumbe kulani. Kulamazwe amaningi kakhulu aphambi kwethu okumele ukuthi ngabe nxa kungabe kuyisilinganiso sokufaka ama-sanction ngabe bakuma-sanction. Thina udaba lwethu yidaba lomhlaba, umhlabathi lowo yiwo osidalele konke lokhu. And noma singaze sitshintshe uhulumende sifake ubani kusaza senzeni, as long as lokho sibambe umhlabathi sithi ngowethu, ama-sanction lawa abasoze bawakhiphe.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Thank you. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa adubule abulala uChekeja ongomunye wabazakala ngokuthi ngamashurugwi esigodini ngolwesihlanu kwabotshwa abanye ababili. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi isiphathamandla sogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezim parks sisindile engozini yokuwa kwendizamtshina ngeviki edluleyo satholakala izolo. Lundoda ongavezwanga igama usinde kulingozi wahlala eguswini okwamalanga amane engenakudla kumbe amanzi. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani basakazi abahle bakastudio 7? Sizama ukuthi sikhulume ngazo neze zombangazo ukuthi umnanka kufuna ukuthi iqoqa abantu lapha kobulawayo ukuthi yebe kugala yakhe. Kanti okwenza ukuthi asidelele kangaka kabuhlungu kangaka ukuthi yena nguye wasibulalayo ngegugrawundi ufuna ukuzosisebenzisa ngapha. Badebelele nje ukuthi sikhulume ukuthi kukhitshwa amasanction. Amasanction kawengezwe eZimbabwe, kawengezwe ngoba umthetho awukabi khona. Abantu kathi sibayachayo ababhaxabulwa, abanye abantu bayabulawa, kodwa bona bafuna ukusebenzisa abantu beZimbabwe ukuthi ke bemacha. Aba abantu bale ngqondo, abantu beZimbabwe vele la kugala yena leyo uthi ayenzela kobulawayo bengalugxobi. Bekele into zezani, bekele umnankagwa kalungise ama-sanctions abamfakela wona ngokuhlupha abanye abantu. Nxa thina sizamncedisa ukuthi ekhiphe ama-sanction lawo ngezindlela sithi yena ubusa kahle, kabusi kahle. Ama-sanction abangeze terms. Amen ukuthi ngangakhi sihle sife ngoba vele uyasibulala phambili ngama-sanction eZimbabwe. Asikudingi lokhu ya uphatha kwabantu, abantu uyababopha bethu bayakhuluma niyababopha. Akufunayo ukuthi balandele wena ubetshaya abantu lapho ethi kule corona. Manje kathi sekufuna ukuthi abantu baye kugala yake kasekho mpu, funeka bafake i-corona. Sekukayisa ukwenza umdlalo kathesi yena ngoba sekufuna ukuthi abantu batoyitelwa ama-sanction. Abantu kabahlale phansi siniwe ngezani, izani ungayiphumi iphume injalo beyifaka ama-sanction. Ama-sanction kaye phambili.
Linjani basakazi bakastudio 7? Into ebuhlungu ngani ukuthi ama audio ethu lalo abali liyabe livula wona lawa abantu esihlala sibezwa bephinda phinda into eyi-1 ukuthi nje akhuluma okunye, but thina abatsha esiyabe siqalisa ngale sivuli phela lathi ke sivulwa wethu ama audio esizwiwe lathi izikhalazo zethu okusenhlizweni zethu nje okuthokwela. Lo okhulumayo ngumoyo e-Country Park. Into engikhulu engifuna ukuyibeka nje obala ukuthi abantu bakomthakazi bangazithembisa ukuthi uMakhuphe uyiphatha ayikhokhelayo iphathi yakomthakazi. Lingamhlanganisi lamaphathi akomthakazi ngoba udibo olumlandela ngemuva kwakhe lonke ngolwempumalanga vele yena usebenza lamaphathi empumalanga. So osebenza kufana lokuthi uthi ukhaya moyo uphathi yemthakazi ungangapha komthakazi. Of course ungangapha, but kamelanga thina umele abeZimbabwe. So thina amaphathi ethu siyawazi izaphu umthakazi, lamanye one la vele ngapha komthakazi la ngale ngesozwele hhayi akuhlangani lawo. UMakhuphe ayiboni le phathi yakhe ilo T phambili okathwangelayo libizo lempumalanga vele, ayisiyo phathi yakithi vele. Ngizama ukuvula abantu bakithi amehlo abatshelwa ukuthi uMakhuphe ama-parties akomthakazi. Ngaso nxa efuna ukuba ngokomthakazi kaphume kuleyani iphathi abo abuye ngapha kwawethu akomthakazi, angabe lokhu echichi eHarare ningowangapha komthakazi. Uyamuzwa isikhathi esiningi ekhuluma ukuthi siseHarare, siseHarare labo Kaliphanipogeni siseHarare. Waye bengakhulumi bekobulawayo batshengisa ukuthi bona bangabakomthakazi belwela abantu bakomthakazi. Thina siyawazi ama-party ethu, uMakhuphe asuye wethu ngowakhona.
Injani basakazi bakastudio 7? Laloba ningasivuli thine zethu inkulumo kodwa sabe sifaka kuphela. Sizazele sivule nxa ningayekela ukusivula lakhwa kula ndawo. Kodwa into engifuna ukuyitsho lapha ikuthi ngifuna ukukhomenta kakhulu entweni le ngizikhuluma izwe leyo ukuthi i-studio 7 lamanye amaphepha yikho kudala ukuthi lizwe leli liyehluleke libe lama-sanction kuphela. Njengoba umongameli sale church yenu uyindlovu lobizinja kukhonkothayini uqhubeka ehamba, waye ngathi njengoba loba zikhonkotha aqhubeke
senza umbuso wakho siba number 1 kodwa yena ukhuleka ngokukhala ngokuthi ukugijimisana lezi nje ufuna ukulumana lezi uyindlovu enjani ethikilikele izinto uthona sigijimisana lezi nje yakudlanini umzimba ungakho kathi sabantu balambili yabubhizi uthona senza into zokudlala gijimisana qhubeka uhambe ulungise umkhono umubonakala ulungise umkhono umthendo kuselana labantu ngoba la izinto ezibc iyasola abantu iyakhuluma kubi ngabantu iyakhuluma kubi ngabanye abantu akula muntu yayisola
sakhonani kustudio 7 mina igama lami Adolf Shaba ngimangali swa ugovernment yezana uPF uzenza wona ngcwele ingcwele angathi bona bayenza zonke izinto ngendlela bathi kulama march against sanctions ama sanctions abazivisela wona yonke into yabo bayenza ngani angikaze ngibone igovernment efana naleya ngani igovernment ebuye esihogweni bacabanga ukuthi bona bangcono kunabanye abantu khona kuyizo izigebe engazokugcina bake beyekele abantu bezimbabwe bezame ukulungisisa ilizwe liye phambili ngiyamangala labo thokozani ikhuphe bathi ngangabanye bakhona abazoba yingxenye yemashe nalenga kodwa ya noma bekasebe ingxenye yabo bevele abanabo abantu ababalandelayo abanayo i-support base akuyafika u-2023 sizobabonisa ukuthi kanti vele singobani thina yithi esivotayo so umnangakho ule vote yodwa nabanye bakhe bona labo
salibonani bawukeli labalandeli Studio 7 nginegama u-Game Over bengingathanda ukudlulisa lwamazwi mina ngokubona kwami ngiyabona ukuthi la ma-sanctions la esiwafakelwe ngamazwi la asentshonalanga aseqalile-ke manje ukusebenza labo ofanele esebenze khona ubezwa sebekhala kanje so asesebenza abayekele kanje labantu bezanu laba badlala ngabantu too much aba-ede futhi mo amaye ama-sanctions phezu kwala aseqalile ukubashaya ku-right kunje thina vele kudala sashaya manje asikho ilizwe ngakithi is-out endaba into eyenziwa izanu izanu ayicaleke ilungisa izigwenxa zayo yiyekele ukuhlukumeza abantu yekele ukubandlulula especially thina abantu basesindebeleni sabandlulula so izanu PF ayizame ukuthi ikilungisa izigwenxa zayo ithi mase izilungisile la mavoti uma kuthe kwavota kungabi nokurobhana phakathi ngoba yona isebenzisa ukuhlakanipha tshontshe amavoti yenzayo so ama-sanctions la right angathi bengayengezelela amanye phezu kwamanye aseqalile ukusebenza kibo ke abantu bezandla ngibazoza bekuqalile sebekhala kokurayithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elizithumele wona ngewhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika owakhethwa ukuba ngumahluli wedalele Supreme Court unkosikazi Amin Coney Barrett ukhethwe ngokusemthethweni lamhlanje ukuba ngumahluli weSupreme Court kukhetho olwenziwe eSenate amalunga awabandla leRepublic Party abangamachumi amahlanu lambili bonke bavotele ukuthi aphiwe lesisikhundla kuthi bonke abebandla lamaDemocrats abangamachumi amane last year ngalombili bavotela ukuthi angaphiwa umongameli Donald Trump usematasa-tasa ngamadolobho athiyeneyo edinga usekelo kukhetho oluzayo lanxa ancintisana laye umnumzana Joe Biden izolo ubeziphumulele engakhankasi uTrump useqinise umkhankaso wakhe esigabeni sePennsylvania esithiwa akula odinga ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika onqotshwa kulesi sigaba ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Yebo, Mr. Gande labalaleli. Nxa sikhuluma ngozokhetho olwemelika kathesi sikhangele le phakathi kaTrump noBiden nokuthi amanamba aphumayo kathesi akhanya esithi uBiden uyawina. Bese sikhumbula futhi ukuthi ngomnyaka lowana uTrump encintisana loHillary. Amanamba ayetshengisa ukuthi uHillary uyawina kodwa uTrump wagcine sewinile. Singakhohlwa ukuthi kwathi sokuseduzane kokhetho kwaba inkinga yokuthi uComey owayengumkhokheli we-FBI ngalesani isikhathi waphuma esithi yena sokuzamiselwa ukucungululwa kwendaba yama-email kaHillary. Mona ngani indaba yokuthi uHillary angaphumeleli yaba khona ngaleso sikhathi ukhomise eselethe incwadi leyana yokuthi sebeyacungula futhi indaba kaHillary yena wayeqale wathi sebeyivalile. Yikho lapho kwaba lenkinga khona isiphangiphangi sokutshintsha izinto. Sagcina sesimangele uTrump esewinile. And uTrump uyakwazi khonokho ngenxa yokuthi singananzelela ukuthi isikhathi sonke lesi labantu bakhe bebelokhu sithi bamelele i-October surprise. I-October surprise yabo kade i-surprise yokuthi bazakhupha inkinga-nkinga zikaBiden lomntanakhe. Kodwa ukhanya ngani inkinga-nkinga zikaBiden lomntanakhe azibambi. Kazi iminingi, azimu-affectanga uBiden kangako njengendlela incwadi ukumemezela kuka-FBI sithi yona izacubungula futhi izinto zikaHillary.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe, okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Elokhu ehamba emaralini ebuthanisa abantu njalo engagqoki imask kuyela social distancing. Singakhohlwa ukuthi lakhona apha eMelika kuyafana nalekhaya, ukuthi i-politics ekhaya eZimbabwe sathithi tribal. Eyalapha i-politics ikhangwa yikuthi kulamakhiwa abangeke bamsole uTrump ngoba vele ukubuswa ngomunye umuntu onjengoBiden ofuna ukuhlanganisa imihlobo yonke kabakuthandi. So bona labana abantu abakholwa ukuthi uTrump wenza into elungileyo abayilabana abacabangela ukuthi umuntu omnyama kumbe eminye imihlobo kayila right yokuba se-America. So yibo abantu abaningi kakhulu abamlandelayo. Singakhohlwa ukuthi futhi kulabantu bemakhaya khona lapha e-America abalalela kuphela ama-radio, ama-TV abambela kachana. Abaningi balalela ama-radio eskris, ama-radio anjengama-radio abo Rush Limbaugh labo bani bani abanye laba ba-broadcaster. So izinto abazizwayo kuphela bezwa izinto ezikhulunywayo zikhulunywa njenge-news ze-Fox News ukuthi uTrump is doing very well, uTrump has done this, uTrump has done that, kungela nto ayenzileyo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle. Lolamhlanje othi sikhangele ebesilazo umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elibhekise kwele Dubai. Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kusakhulayo uTawanda Mujeyiwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Yilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.